Asithandabuzi mahlabe zulu ukuthi abantu abafuna ukubhidliza ibandla labantu le-elenu i-Citizen Coalition for Change sebeqalisile ukwenza amacebo okuthi sibe le-division sebebhala besithi Honorable Skhala usethengisiwe ngabanye osebenza labo abangamqambanga ngebizo. Simangale ukuthi into leyo bayibhala njani ejeli sebesithi babe sewindini lapho usikhala wakhuluma khona watshelwa ngomunye webandla lethu basebebezwa. Konke lokhu yikuzama ukuthi sihlukane njengoba sebebonile ukuthi sizatshaya intambo lonyaka. Yimsebenzi kakhulu phecelezi yama CIO intelligence operatives labanye abalobungcitshi bokubhala babhala amanga befunza usikhala. Usikhala kasiyo nkomo yomdaka, uyazikhulumela yena yedwa.
Manje lilabo na ubufakazi obukhomba ukubana kayisuye usikhala okhulume lokho?
Lobu bufakazi esilabo yibuthi uPresident Chamisa sowazama kaningi esiyambona ngale kwezinye isikhathi abantu beprizini bamnqabele. UPresident Chamisa sozowabhala incwadi ecela ekhulumisana loPresident Mnangagwa ukuthi into kasikhala le yokuvalelwa encitshi ibheli iye yangisilizwe akula rule of law, akukhangele ukuthi kungakhulunyiswa kwenzela ukuthi usikhala ephume. Uspokesperson webandla u-advocate Mahere lo deputy uGift Siziba baphendulile kakhulu ukuthi hatshi bona bayazama kakhulu ukwenza konke abakwenzayo. Into esimangalisa yikuthi ukuthi basole iperpetrator lo umuntu obopha abantu bahlayana sebekamba amanga besithi victim ayinanzi ubaba usikhala. Hatshi kunenge esikwenzayo okwazakalwa ngabantu lathi kunje singama victims, upresident ayi victim, konke senzeni sizamile. Ubusifakazi esilabo ukuthi into leyabhalwa yilaba abafuna ukusidiliza. Sikhangela ukubunjwa kwe message yabo, le language yabo, lamazwi abo kasi okasikhala ngabantu abangaziveziyo ukuthi ngubani obhalileyo, njalo isosi yabo isosi engalamnikazi. Sikujayele lokhu mahlabe zulu, into bayasiqinisa njalo ubaba usikhala likhawe lamakhawe ukuthi ngabe ukhona phandle, ngabe sipetcheya ngokukhampena. Konke lokhu kuzaswelize ngenxa yokuthi usikhala ukhala la lozulu, uPresident Chamisa ukhala lozulu, iCC ikhala lozulu. Singake senze ubuthengiso obunjalo uma kufunaka amandla, amandla azuzwa ngabantu, aphiwa ngabantu. Lokhu bahlabe zulu ngumsebenzi wama party operatives kakhulu abavela kuZANU PF, amajaha azivela kuintelligence operations. Yikho thina sithi akusisabisi vela silani lakho, sikujayele, kodwa iqiniso lizabonwa ngabantu ngama elections. Sizatshaya intambo whether benzani, abantu sebezimisele ukufuna inguquko. Siyabonga.